Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Na kusekuseni mtuwa gansi ngulwesi vili mshaka 24 kunwaba gansi 2021 ikama ngontunga milinkumo nazi ezi hamba pambili
kakucho ukuthi ingozi sisukile emphakathini siyakwazi vele ukuthi liyehla libuye liqanse lehle libuye liqanse
kubhubhe abantu abangamachumi amanelane 44 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo
okumele afunde something ngumnangagwa ngoba ngisimuzwe ekhuluma izinto ezingaphandle kwedemokrasi ngoba khonokhana akukhulumileyo mina ngokwami ngibona indoda eyethukileyo
umongameli Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa bakwele Zambia lapho abazaphatheka khona emkhosini wokugcotshwa kukamongameli omutsha umnumzana Hakainde Hichilema namuhla ugantsha olubona ngezokudla kanye lemithi yokwelapha eMelika ole Food and Drug Administration soluphasise ngokugcweleyo ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 elungiswe inkampani yePfizer zonke lezindaba lezinye ziyalandela ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abangamachumi amanelane 44 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo kutholakale njalo abedlula amakhulu amathathu 349 belomkhuhlane lo lokhu kwengeze inani lasebebulewe yicoronavirus kuleli laya kunkulungwane ezine ezilamakhulu phose amathathu 4293 asebefunyenwe belomkhuhlane lo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu elilamachumi amabili lantathu 123,001 abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela iCOVID-19 izolo bedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amathathu 32,926 abahlatshwe esibili baphose babe linani elifanayo 22,886 bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebephezu kwezigidi ezimbili 2,345,343 asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebeyisigidi esilengxenye 1,483,048 uhulumente uvikwa elakho ukuvula izikolo yiloba nini ngoba amanani ababanja umkhuhlane lo esehla kulezinsuku sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana Efidlela Ncube
igciwane lecorona lehlile isibalo salo nxa ukhangela ngokumemetheka kwalo labantu abafa ngenxa yalo kodwa kakutsho ukuthi ingozi sisukile emphakathini siyakwazi vele ukuthi liyehla libuye liqanse lehle libuye liqanse ngakho abantu kabangabheki ukuthi abantu abafayo kumbe abahlaselwa yile igciwane bangakanani kabakwazi ukuthi isimo lokho esisibi igciwane likhona phakathi kwethu lisengamemetheka lingene kuma thousand njalo libulala ama thousand abantu njengalokhu sikubonile kwezinye indawo inkulungwane lezinkulungwane zabantu zisifa ngosuku ingozi yona le isesekhona phakathi kwethu yebo kambe inani labafayo kulamalanga lababanjwa yile igciwane lehlile kodwa ingozi ilokhe ikhona phakathi kwabantu njalo kusengaba le wave elandelayo engabulala abantu abaningi kakhulu ngakho abantu abazivikele bathathe yonke imithetho yokuzivikela bayigcine
uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lona ungathi luhamba njani?
Uhlelo lokuhlatshwa ukuqiniswa umzimba ukuze ungahlaselwa lula ligciwane lecorona kumbe ukuthi nxa usuhlatseliwe kuphungule amathuba akho ukuthi ugule kakhulu kumbe ufe okuthiwa i-vaccination aluhambi ngendlela efaneleyo. Abantu abaningi bayafuna ukuthi ngabe bayahlatshwa kodwa imizila yakhona amalayini made kakhulu, kanti-ke njalo uyashota lo muthi, ayashota lamajekiseni. Ngakho-ke kusele ngozi yona leyo ukuthi abantu bazahlala lonke bezula besiya phansi phezulu bezama ukuthi ngabe bayahlatshwa kodwa bengahlatshwa. Kanti kuhulumende umuzwe sithi abantu abangahlatshwanga soze bavunyelwe ukuya lapha lalaphana, kanti yena uyehluleka ukuthi amajekiseni akhona enele, awenele amajekiseni alokhu eshota ezindaweni zonke ngokuhlukahlukana kwazo emakhaya lasemadolobheni.
Uhulumende wathi kusiyaphela umnyaka ufuna ukuthi abe esehlabe abantu abayisigidi ezilichumi esingathi 10 million. Kodwa kathesi siyabona ukuthi sokuhlatshwe abangu 2 million kuphela. Ubona senelisa yini ukukufeza lokho?
Akula masalamu sazawenza uhulumende kasoze afinyelele esibalweni sakhe lesi ayefisa ukuthi ngabe uyafinyelela kuso ukuba abe sehlaba abantu abaningi ongakanani kusiyaphela umnyaka. Ngeke kwenzeke ngokuba ayashoda lamajekiseni ayasilela. Lokho engatholakala endaweni eziningi njengoba sengike ngathinta ukuthi ungaya emakhaya endaweni eziningi abafisa ukuthi ngabe abantu bayahlatshwa awekho, uye emadolobheni emalokishini nendaweni ezihlukahlukeneyo awekho amajekiseni. Ngakho-ke uma kusetshenzwa ngale ndlela lapho kushoda khona amajekiseni kutsho khona ukuthi abantu asoze babe sebehlatshwe baba baningi ngaleyo ndlela uhulumende afisa ukuthi ngabe bahlatshwa ngakhona. Kudingeka-ke kutholakale amajekiseni amaningi kakhulu ukuba abantu bahlatshwe bafinyelele kuleso sibalo.
Umnumzana Fihlela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor.
Yebo 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 chaka komuhle siyalincisa kuhlelo lwabatsha olwe V Connection esilethulela lona ma video onke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa labatsha ngokumemetheka kwecoronavirus eZimbabwe. Sihlaziya njalo udaba lokwendiswa kwabantwana abangamantombazana bese sebancane ama early child marriages. Silukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo lilami uMike ngo 8 ntambama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa bakwele Zambia namuhla lapho abazaphatheka khona emkhosini wokugcoba umongameli walelo lizwe omutsha umnumzana Hakainde Hichilema yena onqobe owayengumongameli umnumzana Edgar Lungu kukhetho olwenziwe kuma viki amabili edlule yo. Uchamisa uvikwa engumngane kaHichilema yikho nje enxusiwe emkhosini wanamuhla wona ozangenwa njalo ngabakhokheli bamabandla aphikisayo emazweni atshiyeneyo. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele wohlangothi lwabasakhulayo kwe-MDC Alliance umnumzana Gift Ostalosi Siziva esedolobheni lelusaka kwele Zambia.
Kule njabulo enkulu eZambia abatsha basebenza kakhulu ukuthi kubeke le nkululeko ekhona namhlanje. Thina njengabatsha kulokunenge esikufundileyo esiza kusebenzisa ukubana-ke seZimbabwe sibe lezifundo ezishiyeneyo ukuze ke lathi sibe nenkululeko epheleleyo esithi yona i-democratic dispensation ngesilungu.
Kahle kahle ungasitshela ngamafitshane ukuthi kuyini eliwufundileyo elizakusebenzisa kukhetho lweZimbabwe?
Okokuqala esikufundileyo ukuthi-ke ama-dictator akwanisa ukukhithwa sisebenzisa-ke ukhetho. Njalo sifundile ukubana abatsha yibo kufanele ukuthi bebeke bethungamela uhlelo lokuthi-ke abantu bevota njalo. Okwesithathu sifunde ukuthi abatsha kufanele ukuthi bengavota bemeke kuma polling station ukuze ke bemeke shuthi akula ke kutshontshwa ukwenza ukwepoka amakhetho.
Manje wena nqa ukhanyele khona ukwenzakala eZambia, eZimbabwe kuyenzakala yini njengoba siyasibone abantu ikakhulu lina bebandle liphikisayo likhala ukuthi liyancindezelwa lifuleka ukuthi lithengisele lokunye okunjalo.
Sifunde kakhulu kubana ke akula ndawo lapho kungancindezelwa khona, kuvala imigwaqo, ulunge evala ukuthi uyechurch imigwaqo abantu bevote njengalokho esikwenzayo kwele Zimbabwe. Kodwa ke kunjalo abantu abanjengamasotsha namapolisa abalesikhathi ababafika khonta abantu bemela abantu. So uqathi kule kubana make sure ukuthi silabantu abaningi abamelathi ukuze uchethwe ke olwabantu ke lurecognize ngalabo ke abangazama ukumisa uhlelo.
Umnumzana Gift Ostalosi Sisiva ngonobhala jikelele ohlangothi lwabasakhulayo kubandla leMDC Alliance. Sixhume njalo ohlaziya ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo sambuza ukuthi kulesifundo esingatholwa ngumnumzana Jamisa lomongameli Mnangagwa emkhosini wanamuhla na.
Okumele afunde something ngumnangagwa ngoba ngiyisimuzwe ekhuluma izinto ezingaphandle kwedemokrasi, ngoba khonokhana akukhulumileyo mina ngokwami ngibone indoda eyethukileyo. Ungabona umuntu engazange unprovoked esekhuluma ukwethusela njengendlela umnangagwa asekutsho ukuthi abantu bengacabanga ukuthi okwenzakala eZambia kungenzakalapha, uyabe esethuyile. Umnangagwa kufuze ukuthi efunde ukuthi umbuso uyachiyelwana. Uma abantu bengavota, isizathu sokuthi iZipra iyekhipha amabhunu yayiwakhiphela ukuthi kube lo mbuso okhululekileyo. So akakho laphana ngenxa ukuthi wehlula abantu, ulaphana ngenxa yokuthi wafakwa libutho. So okufuze kufundwe eZimbabwe eZambia kuningi, akufuzanga kufunde umnangagwa kuphela. Kufuze kufunde lebutho leZimbabwe ukuthi libe kwazi ukuthi abantu abahamba empini bahambele ukuthi abantu beZimbabwe bebe lilungelo lokukhetha abamfunayo ngesikhathi thize. Njalo osesikhundleni kufuze bekwazi ukuthi ukhona okwesikhathi thize, hatshi ngoba uyehlule abantu ngoba kodwa ngesizathu sokuthi abantu bamfakile esihlalweni. So umnangagwa ngiyokufuza afunde, njalo bengafundi kakhulu eZambia kuphela, befunde lokuthi mbone eBotswana kuthiwa umongameli weBotswana uhambe lowe opposition. So mbona ngazathi kufuze bekufunde ukuthi hayi elizweni kufuze sikwanise ukuthi siphile ndawonye sile mbono etshiyeneyo, nothi lokho kokuthi umuntu ebesesenza ngani ilizwe yikhampani yakhe.
I-Women's League yezano kobulawayo sibone iphuma isithi isikethe umnangagwa ukuthi abe nguye oncintisa emele leli bandla kukhetho luka-2023. Ungathini ngalokho?
Izano kufuze ukuthi izwisise njengekhwaya. Ungayikhumbula ngo-2017 sokuthi umnangagwa wasexotshiwe bagida. Kwathi umgabe sexoxwa bagida. So kathesi bengahamba bekuthi sebe endosa umgaba u-Emasoni. Kodwa kungavuka amabutho semhlamukele u-Emasoni. Bona labo amadabetwa bamvumile basebemendosile. Uzathola ukuthi yibo ababe sebegida phambili bezithi vele lo muntu bemubi. So okwezano ayisikho ungalandeli lokho abakutshoyo. Abantu bangikhona ngosomathuba ngabantu abangalanhloni abavuka namhlanje besithi lokhu kubi, kusasa bevuke sebekusekela. So mbona ngazathi ngabantu abathanda ukudla, kodwa kufuze ukuthi singakhangeli khonokho kuphela. Kunsukwane ezike zadlula sike seza ukuthi kuthiwa umama uMrs Mpofu ukhokhela olunye uhlangothi lwabantu abafuna ukusekela isekela likamongameli ukuthi lithathe isihlalo sokuba ngumongameli. So ngicabanga ukuthi khonokho ungabona sokuthiwa imathevelele ndiyeqalisileyo kuyabe sokutshengisa ukuthi kule umpisting ebekho. So mbona ngazathi kufuze sikukhangele beyond khonoke sikuphiwayo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusaswe. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeSim Life ithi kulowesilisa oyetheswe isigwebo sokupika okweminyaka emibili ngemva kokufunyanwa elecala lokuthengisa umhlabathi ngaphandle komthetho ngenkulungwane zamadola eMelika ezimbili i-$2,000. Umsolwa uBrighton Moranda Maoko wenza lokhu ngokusayina amaphepha esebenzisa igama likamphathintambo obona ngezomhlabathi umnumzana Anxious Masuka. Iphephandaba leNewsday lithi umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa usechudoze abakhokheli bamazwe akusadaki ngokwehluleka ukuhlonipha izifiso zikaZulu kanye lokusekela ababusi ababi. Iphephandaba leHerald lona lithi eleZimbabwe lizathola imali engange $1 billion ivela kunhlanganiso ye-IMF namuhla. Lithi limali izasetshenziswa kungatsha ezigoqela olwezemfundo kanye lolwezempilakahle. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Amavuko umthokazi omuhle njani lonke umthokazi okhulumayo ngumtala uKhumalo ngilana eGoli. Ya, umthetho wami ngifuna ukuthi ngikhulume ngalo muntu obesola uSikhosana ngengoma yakhe yabontethe. Ngisacela ukuthi umuntu uma kuyikuthi omunye umuntu wenze into enhle ambongele, angamani asole into eyenziwe kahle. Angisiboni isidingo sokusola ingoma kaSikhosana. USikhosana wenze umsebenzi omuhle, wanika nezingane ezincane leziyana italenti lokuthi maybe ekukhuleni kwazo zingangena ekuculeni. Andiboni iphutha-ke lapho, ngoba iy'ngane leziyana sezizibona nazo ziphuma kumabonakude nakuma-DVD. Italenti lazo liyakhuthazeka, zingazibona sezingabanye abantu ngomunye umnyaka. So asizameni ukubonga okuhle okwenziweyo. Le ndoda yakwaMetro ayizami ukuzikhuza. Akukho right lokho ekwenzileyo, akukho right. Siyabonga.
Sanibonani basakazi abahle abathandekayo. Ingelelayo wefiselani omadlambuzi eplanti. Isikhulumelo dabeni lwezigebengu lezi esizihluphile koBulawayo. Kuyabonisa ukuthi abantu nabo sebesendlaleni enkulu osokuzenza ukuthi ubugebengu bube buningi ngenxa yokuthi i-corona eyiqede imisebenzi. Nabantu kade bephila ngeyichova abasayitholi imali. Lokhu kuyengeza ubugebengu ngoba umuntu uma umphuca isinkwa umkhuthaza ukuthi aye ebugebengwini. Ihulumende wethu akakunanzelele khona lokho ukuthi ethi esilwa nobugebengu ebe empower abantu ngemisebenzi, engabaphuci amalungelo emisebenzi yabo, ikakhulu igenge ye-youth nale yona ebabhizi ngemichovo. So ma ebuye ezokhipha imichovo ethi ifaka ozuko bakhe bejikela bozuko bengachashi bona labo odrive, ngoba uma efaka ozuko akalethe amabhasi abeqhashe odrive bona labo abadrive imichova nabo-conductor athathe kubona labo akade bevele besebenza emichoveni ebefake engibuyisi abantu from kwamanye amadolobha beharare kuphi bedrive kube yiwo aba-operator ephuca ilungelo labantu abakunaleyo ndawo besale bengenalutho. Lokhona kuyakhuthaza ukuthi abantu bezithole sebe-forced ukuthi umuntu ukuze ngilale ndlela kumele ngitshontshe ngoba anginaway yokuthi ngingaphila.
Studio 7 nabasakazi bonke linjani, nabalandeli bonke abalandela lo msakazo, siyaphila thina. Okhulumayo nguNdeya ose-South Africa ngokusebenza ngokuzalwa, ngizalwa ePlan because uzaphi. Siyezwa laphana uPresident Emerson Mnangagwa ukuthi ngumuntu ofanele mithana lezinduna koBulawayo. Kukhulunywa ngokuthi ngodaba lwe-Gugu Rawonde, khona umuntu ayezinike isikhathi sokuyadlalela phakathi kwemizi yabanye abantu ekhohle ukuthi mhlawumbe inhliziyo zabantu zibuhlungu. Angicabangi vele mina ngedwa on my side angikuboni vele kuright ukuthi into ade fanele ayiyenze leyo ngendlela afuna ukuyiyenza ngakhona, ngoba yindlela yakhe esapota yena le ayenza, indlela yakhe esapota yena ndi lezo zinduna ahlangana nazo yizinduna sesiyazi bribe ngezimali langezimota okwenza ukuthi zivale umlomo. Two, izinduna kazibulawanga, induna ngumuntu ophethe abantu, abantu yibo ababulawayo. Why engazange bize irali enkulu ezokhuluma labantu laba bafelwa ngabantu ababulawayo labalinyazwayo ezokhuluma labo direct? Ekhetha ukuthi ekhetha izinduna, ngayinto ukhetha lezi zinduna ezisapotana naye ezikuzanupf. So ngicabanga ukuthi abantu bemathembelelente ngabantu asebevukile emaqandeni bayacabanga yonke lento bayikhangele njalo angeke beze beyiyamukele. Izoyamukelwa yizo lezo zinduna abangani babo, kodwa ke emathembelelente yonke angeke izikwamukele lokho. Vele angeke izikwamukele lokho nje ukuthi bezodlala ngabantu bebe badlala ngathi ihloko sisancindezelekile. I don't think kuyiplani engcono for bona. Bona kabakwenzela abangani babo becine khona ngalo.
Studio 7 ngiyabingelela. Studio 7 ngingu-Allen Yati eGoli ezweni lase-South Africa. Hhayi, ngiyalibingelela kulo wonke ontungamile inkomo ethi lisiphethele umsebenzi, lisilethela inyuzi ngesikhathi esifanele, lisinikeze inyuzi ezizwakalayo. Yiko-ke lami ngithanda ukucwayisa isizwe sikamthwakazi ukubana isizwe sikamthwakazi ma ungumuntu wakomthwakazi usithi wena na ingulube kawuyidli uyanatha umhluzi ishobhu uyidlile ingulube, ngoba la maphati wonke laphuma eMpumalanga athola amaphati angapha komthwakazi layo. Nje ngikhulumele ngayo umqondisi, ngifake ijingo umqondisi. Bayafisa bona laba baseMpumalanga bamaphati aseMpumalanga ukuthi betake over kumqondisi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Elemelika selethe seyizitsheziso isiphathamandla sebutho sakwele Eritrea umnumzana Philipos Walde Ioannis phezu kwamacala adalwa ngamabutho alelo lizwe esigabeni seTigray kwele Ethiopia. Ngokubika komsakazo weVoice of America, umsakazo munye uthi njalo inkokheli zamabandla aphikisayo kwele Somalia zale ukwamukela umhlahlandlela wokhetho ohlelwe nguhulumende. Singene kudaba lweMelika. Ugatsha oluhlolisisa ukuthi ukudla kanye lemithi yokwelampha ilungele uzulu na ole Food and Drug Administration izolo lupasise ngokugcweleyo ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 elungiswe yinkampani ye-Pfizer. Lanxa ijekiseni le iqale ukusetshenziswa ngesiphangiphangi i-emergency use authorization ekupheleni kwanyakenye ibilokhe isahlaziywa. Ukupasiswa kwayo izolo kutsho ukuthi ugatsha lwe-FDA luthole ukuthi iyasebenza kuhle njalo ayilawo umthelela omubi. Ijekiseni ye-Pfizer le iba ngeyakuqala e-COVID-19 eMelika ukuphiwa imvumo yokusetshenziswa ebantwini abaleminyaka esukela kwelitshumi lasithupha ngokugcweleyo. Ngokunjalo umongameli Joe Biden wethule umbiko ekhuthaza ingatsha zikahulumende kanye labosomabhizimusi ukuthi babambe izisebenzi ngamandla ukuthi zihlatshwe lijekiseni. Iningi lokhe lisala ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 eMelika. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilithane njalo ehlaziya ezombusazwe umnumzana Diva Dube.
Ukucubungulisiswa babunkombo kwamavaccine lawa asetshenziswayo noma nje sengikhuluma nje sengibala nje wonke amavaccine la esiwabona esetshenziswa ekuhlabeni abantu. Into ebekade isemqoka kakhulu ukuthi abantu babe lesiqiniseko njalo abantu babe lokwethemba ukuthi amavaccine lawa ngendlela abuye ngawo ngumasinyane ungabe kuwukuthi ngempela ngempela alungele yini ukuthi akasoze abe lezinye izinto mhlawumbe eziza kwenza ukuthi impilo yabantu ibenzima phambili. Okuyinto ebekade ilokhu isasegudwini kakhulu ebantwini. Nxa sibona i-company Pfizer isibuye yazokhuluma sobala ukuthi kathesi i-vaccine isithole i-approval ukuthi isingasetshenziswa permanently ngenxa yokuthi sibe badingisisa zonke indlela babona ukuthi kulikhambi eliqondileyo njalo elingasoze lahlupha abantu ngempilo. Ngithemba ukuthi sekuza kwenza ukuthi abantu bayenelise ukuthi babe lethemba ukuthi sebengabuya ngobuningi bazothola leli khambi. Ngoba abantu kade beloku bekhuluma ngitemba ukuthi sesizabona indawo eziningi kukhulunywa abanye bekhanya ngathi bayathandabuza kakhulu ukuthi ikhambi leli lona kube njani ukuthi amakhambi lawa angadlula ama stages okwakufanele ukuthi ngabe adlula kiwo kodwa asebuyazo sisetshenziswa ebantwini kodwa ke indlela eziningi sazibona zithathwa ezazitshengisela ukuthi impilo yomuntu iqhakathekile kakhulu okuzanywa ukuthi kwenziwe ikugwema ukuthi abantu bengapheli ngobuningi ingakho sibona ukuthi kwaba lokuthi njalo le technology yakulamalanga akusafani le technology yakudala. Yiwo kwenze ukuthi ispeed sakhona singathi siba masinyane ngcono kulendlela okwakusenzakala izinto ngayo kudala. Kuyinto enhle kakhulu le yokuthi iPfizer isiye yathatha inyathelo lokuthi ibuye sobala ebantwini izokhuluma ukuthi yona isithole iapproval njalo abantu abayethembe njalo abangalesabi lutho ngokuthi basebenzise ivaccine yePfizer.
Kulembiko ethi njengoba ijekiseni le isipasisiwe singabona uhulumende kanye lamankampani azimeleyo esebamba izisebenzi ngamandla ukuthi zihlatshwe. Ubona kungenzeka lokho?
Ngibona ngathi linyathelo elingasoze libe lula ukuthi livele nje libe linyathelo eliba ngumthetho. Linyathelo elizathola i-contestation eningi njengoba sisazi ukuthi abantu bayakhontesta izinto eziningi iloba noma zingabe zinjani. Kodwa ke engikubonayo ngibona ngathi inyathelo leli abantu be-announce kathesi yinto ethina esivele esizibonayo izinto zisenzakala sesakubona kamuva nyanga ezadlulayo ukuthi iloba babengakakhulumi sobala ukuthi abantu bayaphoqeleka ukuthi abantu abavaccinated andibana ukuthi bahambe bayisebenzela kuma-department thize ikakhulukazi ama-department kahulumende noma kumankampani thize noma nje indawo ezifana lama-airport kanjalo. Bese kule ndlela ebekade besenza ngayo indlela yakhona ebekade ichiya umuntu engaselayo eyindlela angayiyenza ngaphandle kokuthi ahambe ayivaccinate iloba noma ukuthi uyabe ngafuna ukuthi avaccinate. Kodwa ke nxa sekuvele sekunje babunkomo ukuthi sebe bathi ikhambi lelele Pfizer sekulikhambi esele lathola ukuthi lilikhambi elilungileyo njalo ikhambi eselingasetshenziswa ileyaloba yiphi iminyaka ezayo. Ngibona ngathi akusekho okunye abantu sebengavika ngakho ukuthi mhlawumbe ikhambi leli alilunganga okokuthi abantu abafanayo baphoqelwe ukuthi balisebenzise. Ngoba into ekhona esikhuluma ngayo lapha yinto egoqela impilo zabantu. Into egoqela impilo zabantu igoqela impilo zabantu laba abangafuni ukuhlatshwa labanye abantu asebengaba-affected ngomkhuhlane lo abangagcina betshona. So okungangokuthi ukuqakathekisa kwempilo kuqakathekisa ukuthi abantu baphile.
Umnumzana Diva Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithane uhlaziya njalo ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi amanelane 44 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. umongameli Mnanga kwa lomnumzana Nelson Chamisa bakwele Zambia lapho abazaphatheka khona emkhosini wokugcotsha kukamongameli walelo lizwe omutsha umnumzana Hakainde Hichilema namuhla. Ugatsha olubona ngezokudla lemithi yokwelapha eMelika olwe-Food and Drug Administration solupasise ngokugcweleyo ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 elungiswe yinkampani ye-Pfizer. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.